yinto ethokozisayo sibili embonazana okuthiwa ingasiza ukukhula kwami emsebenzini engiwenzayo. Mbonazana okuthiwa lithuba elihle esizalisebenzisa kabanzi ukuze sithuthukise ilizwe lethu, njalo sithuthukise i-Africa.
Awungitshele ukumsebenzi onjani?
Mina ngingumsakazi, ngisakaza kuradio, ngisakaza ngise-Breeze FM. Ngilohlelo engilwenzayo oluthinta ukuphumelela kwabantwana, ukuthinta ezabo amabhizinisi, olihlelo lulalelwa kakhulu ngabantu befolosi.
Awungitsheleke mnumzane, ngombono wakho uhlelo lolu luza kusiza kanjani ngasemsebenzini wakho?
Lokhu abakuthi ngama-commercial radio station kuyinto entsha kakhulu kwelakithi eZimbabwe, njalo uzananzelela ukuthi akukaze kwaba lamastishi anjalo. So kuqakathekile ukuthi sihambe siyofunda ukuthi bona bakwenza kanjani, kwenza ukuthi lathi sizame ukubona khona singasebenza kanjani, sizame ukufundisa abatsha ikakhulu uhlelo lolu engilwenzayo emsakazweni, ukufundisa abatsha ukuthi bangaziphatha kanjani, ukuthi bangathatha njani amathuba anjengalawa avulekileyo ukuthi beze bephumelele empilweni zabo.
Ukhangelele na ukuphuma kuhlelo lolu lobudlelwano labasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe?
Yebo, into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sihambe siyo yakha ubudlelwano labantu abathiyeneyo abavela e-Africa, kulabantu esingaxoxisana labo abayenza umsebenzi ofana lalo engiwenzayo, njalo lokunye abakwenzayo. Oqakathekile ukuthi senelise ukuthi sihlanganele labo sifunde sizame ukuthuthukisa i-Africa yethu.
Uma usuqedile ngalolu hlelo, ukhangele ukuthi uzabe uwenzani okuzasiza umphakathini eZimbabwe?
Wena zanthiwa intsha these days akumele ifundiswe ngokuqala amabhizimusi, and khonapho yikho lapho okunamandla amaningi. So uqakathekile ukuthi sizaphuma phandle la asifundise intsha ukuthi ingaqalisa kanjani amabhizimusi